Into eqhakathekileyo lapha ukuthi abantu abaningi sebefile and akula movement on both sides ukuthi babone ukuthi ubani onganqoba or kule way forward. So ngathi akuyi stalemate nje ukuthi Ukraine layo ibibambe insimbi okumangalisayo yaqethula iRussia until now. So iRussia, i-economy iRussia ngathi ayisingene enkingeni. So kathesi kumele kube le nkulumo zokuthi bawelelane, bahlale phansi bonke ngoba ngabantu abarelated anyway, ngama-cousins bona laba abantu. So ukuchana kwabo hey bese kuku-serious ngoba bese kungenisa amazwe amaningi. But okuncedileyo ukuthi kathesi iRussia layo ayisoze yaqala amanye amazwe in Europe ngoba bathatha izikhali zona lezi bahamba ba-experimenta lazo and they've done a lot of damage to the Russians.
Umsekeli kamongameli Trump uJD Vance ukhangelelwe ukuhlangana lo mkhokeli wakwele Ukraine umongameli Zelensky ngolwesihlanu. Ubona bekhulumisana njani?
Ukuhamba kwakhe in Europe I think is the first signal ukuthi ngantu asokuzaba lokukhulumelana and kube le peace talks ukuthi bahlalisane phansi iRussia leUkraine impi le ike ime. Esiyakwazi ukuthi umnumzana Putin laye ngantu kathesi he is also tired of the war ngoba abantwana abaningi they've lost their lives in Russia and leUkraine. And it doesn't do them any good, whether economically or physically. So konapo kumele kube le peace talks.
Kuyini kahle kahle amazwe la okumele akwenze okungawasuthisa kukhokhelele ekupheleni kwalimpi sithi iUkraine kuyini kahle kahle emele ikuthembise ele Russia layo iRussia kuyini engakwenza okungasuthisa iUkraine kube lokuvumelana?
I think into ezenzakala is ukuthi iUkraine ngizwe ngathiwa isiconsider layo ukuthi inike iRussia amanye ama-lands ngathiwa abe disputed ekuqaleni ngoba iUkraine layo isiqine nko in terms of weapons, aircraft, jet fighters, lani. So labo bengazimelela as a country to fight. And uTrump, despite ukuthembisa akwenza khona kuPutin laphana ukuthi wayezaqeda le mpi in 24 hours, yena ngantu obese khuluma ukuthi uPutin kumele abuye le solution, otherwise ubezamfakela amanye ama-sanctions. So I umnumzana Trump ngathi akhuluma with both sides of his mouth but awazi ukuthi abe kufuna ikuyini. But at the end of the day kuqhakathekile ukuthi kube le peace e Ukraine.